So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 Ncwabakazi 2020 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. Ukubotshwa kukamnumzana Prince Dube Gospanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sekubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo.
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungalabheyo. Iyona iconstitution kanti thini ngokubotshwa komuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Akula muntu obulewe ligcikwane leli ngesikhathi esingaba ngamahola amachumi amabili lane asanda kwedlula. Inani lababanjwe belegcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane eziyisithupha 6070. MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. UChamisa wethule amazwi la enkundleni zobulembu izolo esithi uZulu uphakathi kobunzima obubangelwa yikuswelakala kwamacebo kahulumende njalo ebusa ngocubu. Amazwi la eza ngesikhathi abanye bese bekhonona ukuthi uChamisa wehluleka ukukhokhela abantu nangu bayadubeka yena engakhanyi ukuthi wenzani. Abanye bathi amazwi akhe aphuzile ukufika ngoba ukubhidlika kwenotho sokufike kusibanga esikude. Kodwa abanye ngabamncomayo besithi la yo amazwi kade bewamelele. Kesizwe amazwi kaChamisa.
Fellow citizens, this is our chance to shape our future. I urge you to stand up, to speak out, and to be in peace as we mobilize and organize to articulate ourselves. It can be criminal in believing in the alternative, to think differently, to think better, to act better in peace and solidarity. I thank you.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma enkundleni ye-Twitter.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle! Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esiqhubeka sixoxa nesifo se-COVID-19 sona esithethe umphefumulo wabalikhulu lamachumi edlula amahlanu 155 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokuvulwa kwezikolo njengoba uhulumende ebike ukuba imihloliso kalwezi iyaqhubekela phambili lanxa izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lingakhuthwa yilolu hlelo lila me uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Ubotshwa kukamnumzana Prince Dube Gospanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. USibanda omela iBinga North edalele parliamente wetheswa icala lokujojozela uDlakela ngemva kokuba aphe izisebenzi zakwa-TM Hyper ezimbili ama-mask alotshwe ukuthi ibandla le-ZANU-PF kalisuke esikhundleni kumbe ZANU-PF must go. umsekeli kamgcini sihlalo webandla le MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, intatheli izindaba ezimele umnumzana Hopewell Shingono, lo councillor we MDC Alliance weMasvingo umnumzana Godfrey Kurawone, ngabanye ababotshwa besetheswa amacala angalasisindo sokuncitshwa isibambiso sebail kodwa belokhu bevalelwe okwesikhathi eside ngaphandle kwasikhala obotshwe ngeviki yona le esanda kwedlula. Kodwa usibanda yena kavalelwanga esitokisini, kuthiwe uzakuya emthethwandaba mhlazi ku-17 ngenyanga ezayo. Sixoxe lo msekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, othi uhulumende wephula isisekelo sombuso ngokubopha abasekeli bebandla le MDC Alliance labanye abalembono ehlukene leyakhe uhulumende.
UPrince Madubuke Sibanda bamthesa icala elingekho elithi wayehambe esipha abantu amamaski abhala ukuthi zizani uphefu masiko. Yikho abantu bethu bathiwa amacala angekho njalo uzabona ukuthi bahle bavalelwe bengaphiwa ibheki, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lamaloya, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lezihlobo zabo. Konke lokhu mahlaba ezulu asikunanzeleleni ukuthi vele awuhambelani lesisekelo sombuso u-section 49 ezobe sifika ku-section 53 Constitution of Zimbabwe. Ithi umuntu kahlonitshwe amalungelo wakhe, kahlunyelwe ukuba ngumuntu wakhe, should be respected with a full dignity. Njalo enga ebotshwa ephiwe isikhathi sokukhuluma noloya wakhe lalemoli zakhe, engaphongufakwe ejeli nje mahlayana engakathonisiswa, aphiwe ibheyili ukwenzela ukuthi ebuye. U-MP ama-MPs la ngama-leaders, yikho bangaya ngaphi? Yikho ke ngokukhawulisa abantu baphonguhlohla abantu kwenzela ukuthi abantu bahlule besabe.
Manje ngokubona kwakho mnumzana Mafa, ubona ungani kuyini okungakusenzakala lapha? Kubangelwa yini ukuthi baphongubopha amalunga enu mahlayana?
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungala bail. Yona iconstitution kanti thini ngokubotshwa komuntu? Siza refer ku constitution yethu ku chapter 4 declarations of rights application and interpretation of chapter 4. U chapter 49 it right to personal liberty, ilungelo lokuthi umuntu wonke ekhululeke. Lokhu kuhambisa kutshengisa futhi ukuhlophe ukuthi umuntu obotshiweyo umsulwa ngaphandle kokuthi eze tholisiswe i-court, everything is clear, a competent court, not to be detained without trial. Njalo umuntu kaphongu wotshwa nje mahlayana kungala sizathu. But njalo kuna pana 49 akula muntu ongaphongu ukubotshwa ifakwe ejeli ngenxa yokuthi bafuna ukukhawulisa noma wehluleke ukwenza ukugcwalisa i-contract leyo ede evumelanelayo. Lapha ngizama ukutshela abantu ukuthi akula muntu ongafakwa ejeli inyanga yonke engakathonisiswa, kutshengisa ukuthi khona ukuhyana yikwephula isisekelo sombuso. Umuntu uba ufakwe ejeli sezuzakele ukuthi ulecala. Uchapter 50, Rights of Arrested and Detained Person, amalungelo omuntu obotshiwelwa lowo sethathwa wafakwa entolongweni. Kuthiwa ufanele etshelwe ukuthi ubotshelweni ngesikhathi, evunyelwe ukuthi ekhulume lemuli yakhe, leloya lakhe. Njalo lo muntu uvunyelwe ukuthi ekhulume leloya lakhe ensitha, hathi kumhlukumeza ukuthi wenapho ubotshiwe leloya ikhonapha labantu beprison bekhonapha. Abantu bonke laba balelungelo lokugcinwa kahle ngoba vele abalacala ngaphandle baze bathonisiswe bafice balicala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDC Alliance lithi alisuthiseke ngodaba lokubulawa kukaMnumzana Mazwi Ndlovu, owayelilunga laleli bandla ebulilima kuward 2, wabhubha ngenyanga edluleyo kulandela ukutshaywa kwakhe ngababikwa bengabatsha bebandla leZANU PF ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwakwabiwa ngayo kulesi sigaba. Abebandla lakhe bengakatholi lolu ncedo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla leZANU PF eMathebeleni South, uMnumzana Malaki Nkomo, usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alikhethi abantu ekwabeni ukudla. Waqhubeka wathi ukwehlela uMnumzana Ndlovu kuyadanisa, kodwa kufanele abantu bebekezele amapholisa edingisise okunenye ngalolu daba. Isikhulumeli seMDC Alliance eMathebeleni South, uMnumzana Ntando Ndlela, uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunenye ngalolu daba.
Indaba le ikhanya inzima njalo yethusa, yamangalisa futhi. Thina njenge-MDC Alliance lemuli kaMazwi Ndlovu esikutholayo kwakhathesi kuba isikliwi lesi esabulala uMazwi siyabonakala sihamba-hamba sikhululekile njengamlawe. Kodwa masithi siyadingisisa emapholiseni, amarekhodi amapholisa athi ungumuntu osesitokisini kumbe athi ungumuntu osezandleni zomthetho okokuthi ngakho phandle, kodwa ngeqiniso yena ebonakala ezihamba-hambela. So okwakhathesi indaba le isesimeni esinzima, sizama ukuthi siyilandelelisise siyiqedisise kuba vele iyangaphi. Sasimthethe kancane usamenza nje umuntu ongumpholisa wesigaba wenze icala ukufuze nje angene esitokisini njengazonke izikliwi, kodwa kukhanya asimuntu kazana, ngumuntu okusinika umcabango ukuba simfake njengomuntu osithi state security agent, ngoba ukhanya engumuntu olama connections mbe ukhanya engumuntu olendlela zokuba athole ukuvikeleka, ngoba njengoba ngisithi kuba lo muntu uyabonakala ehamba-hamba. Imbiko njalo mhlawumbe esinye esiyitholayo nge-statement okukhanya sabhalwa sibhaliswa nguye umabulala uMazwi lo, usekubeke ngendlela okungayisiyo okwenzakala ngayo. Sekukhanya engathiwa yena waba nguye yedwa waxabana lo Mazwi, kodwa ngeqiniso babe baningi isikhathi bembulala uMazwi, bemgongoda, bemtshaya, bemlimaza. So kwakhathesi nguye yedwa wabasezandleni zamapholisa, nguye yedwa wabotshwayo. Laba abanye bakhe ngabantu nje abazikhululekileyo, abazange badingakali kuba babe ngabantu ababasezandleni zomthetho. Njalo into esiyitholayo kuba athi yena uMazwi wazilimaza, wayezilimaza ezitshayela phansi. Akusikho ukuthi nguye wambambayo, wamtshaya, wamenza sonke sana sihlukamenza sona. So yiwo la amanga asokugijinywa ngawo according to information esiyitholayo. So isindaba esivele isingasela khanda, singasela msila, esingasakwaziyo njalo ukuba iyaphetha sitheni. Sizama ngazo zonke indlela okwasiyilandelelisise kuba uMazwi athole ijustice emfaneleyo.
Kodwa udaba lokwabiwa kokudla esigabeni soluhamba njani? Singathi sehlakalo leso saba yisibonelo yini, njalo bayatshengisa yini ukuzisola kumbe ludaba nje osolwaphelela emoyeni?
Besile themba njalo ukuba uMazwi angafeli ize, kulethe ukufunda kumbe kulethe isifundo esikhulu kakhulu ebantwini beZimbabwe, ikakhulu ebantwini beZANU PF abalomcabango omncane wokucabanga ukuba ukudla kwe-social welfare bona kuphela abeZANU PF yibo abalelungelo ukuthi bakuthole. Bekufuze bazi mbe bafunde baqedisise kuba ukudla okulethwa nguhulumende ezigabeni, okulethwa ngama-NGOs ezigabeni, kufuze kutholwe nguye wonke umuntu ofaneleyo, kungelani nokuba usekela liphi ibandla lezombusazwe. Besithemba kuba uMazwi ukufa kwakhe kungaletha lokho kufunda, abantu bacedisise kuba lezi into ezimbili ezijenele. Kodwa okukhona khathesi indlala ikhona, sithandekile ngendlela emangalisayo. Umumbu we-social welfare awukho, abantu mhlawumbe lesi siba yinyanga yesibili bengawutholi eziqintini eziningi, kukhanya umumbu kawukho. Bona laba abatholayo abalutshwane kulezi nsuku abathola usizo lokudla baluthola ikakhulu kuma-NGOs akhona kithi lapha ezigabeni, yiwo mhlawumbe ababambe imphefumulo yabantu bona laba abalutshwane. Kodwa iningi labantu okufuthi ngabe bathola usizo ku-social welfare kukhanya kuzima bakithi, indlala ibhahile kithi kumathebe emathebeni South lapha.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le MDC Alliance emathebeleland South. Ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 esefilabusi. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achineneyo. Iphephandaba le Chronicle lithi ugatsha lwezomkhathi luthi lo umnyaka ilizwe likhangelelwe ukuba lezulu eliningi kakhulu ngoba kule yezi elithiwa La Nina. Leli yezi lithiwa lingabangela ukukhudumala kulwandle okuza kwenza amagagasi ezomkhathi abumbe amanzi kusigaba sezwekazi le-Afrika. Iphephandaba le-Daily News lithi inkokheli yebandla le-MDC Alliance ilokhu iphoselana aqatha phezu kokubotshwa kukamsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Job Sikhala. Leli phephandaba lithi bakhona abacabangela ukuthi kule nkokheli ebingathakazeleli indlela uSikhala akhuthaza ngayo abantu ukuthi batshengisele njalo ulosekelo olukhulu ukwedlula enye inkokheli. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Yebo, 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 basazi wa Studio 7 njani khona ngaphe America madoda. Hayi thina siyaphila ngenkosi uJesu Kristu wasifela emthini kuphela elizweni lethu leZimbabwe le salithola ngo-1980. Ya, into kuphela esihluphayo mina endihluphayo nansi lamhlanje ngihlutshwa impilo esiyiphila eZimbabwe. Senze ngiplana ukuthi khona ngithi ngcono ngithengise zonke inkomo ngisayile donki, ngithenge idonki ngoba imali ezifunekayo ezenkomo nxa kungathiwa 275 ekhanda lenkomo $2.50 42 rand imali South Africa ukwanise kwezimbabwe so usikhona umntu vele ngafuni so sokumhlophe ukuthi vele thina abantu abamnyama ezimbabwe sahlala singalalutho inkosi emfanxeni ngithengisa inkomo sayele donki futhi into phakelimela abantwana kanti ngakuthini ngoba ngesikhathi sikaSmith sasithi ha kungaze kubuya iZimbabwe sizafuya Ntando yethu kanti ke siyazisomela madoda kulobunzima kunjenje umuntu ehlezi ekhaya ngala mali imali yayisebhanga ogono wazidlela kulobunzima layo ugono yakhona uzihlezi kabotshwa kuthi kathoniseiswa ukuthi imali zabantu beZimbabwe wazidlayo utshintsha ukwenzela amathakathaka amahlamvu abanikazi bazi bazifuna kube lecala hhayi akukhulunywa.
Hey, mina ngibona ukuthi ndizofa ngayahawulela iphepha lezimseki. Angiboni ukuthi inenza ibhala, angiboni ukuthi inzabhalani. Angifundanga umnyaka wonke 2020, angifundanga vele. Term 1 amatitsha ebekustrike, term 2 until now bengesiku under COVID-19 restrictions. Angiboni sho wakhulumayo ovusa umuzi ncongo Choloza.
Njani basanganzi wakhulumayo ovusa umuzi ncongo usecholocho. Ndakuzijelela lonke basakazi oGiftube eNtonkamile Party District eMaya. Indaba yami namhla yileyo yokubana cela ukwabakwazi lathi ngapha sabalensinya kwathu nga sibe kwazi ukuthi laba bantu abafayo bebulawa yicorona bangcatshwa njani. Njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani. Sicela ulwazi lathi kwabazempila kahle kubana baphoste nje kubana sikwazi ukuthi bangcatshwa njani njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani. Cela kubazi ngiyabonga.
Yebo, yebo, linjani ku Studio 7 lapho phila likhuluma loDube lapha.
seGoli eGauteng. Thwele nzima abantu. Ekhaya siyakufuna ukuhamba kodwa impilo ephile ekhaya ekorayiti. Amapholisa kanti kuyini abakutholayo kuzani ngokuba bebhisha abantu. Izani sekulela ukuthi bathengele wona amajambo nje. Ama-uniform bekambela behamba ngamajambo atshekileyo bejha abantu. Ingani kule nto abayitholayo. Thina zinje siseGoli siyahlubalekiswa yiwo amapholisa indlela ababesihlukuluza ngayo. Kuyini abakutholayo vele bedubeka lapho nje. Sesikhathele ngezanu bantu. Asazi ukuthi uNkulunkulu uzasizwe nini. Asikhiphele amaxhego ezanu lawo akahamba nomoya omubi.
Salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma uGifty Sonduku uMfokandlovu lapha nePlumpton endaweni yakoGambu. Basakazi bengithanda ukuthi nge ngidlulise nje umbono wami omncanyana kubafowethu. Ngiyabona imikhankaso yonke ku-social media iZimbabwe Live Matters. Kodwa basakazi nizama ukuthi ukuthi sibe sihlokazi i-complaina kuphela ku-social media ngikho sisebenzele. Sibonile iZambia le Malawi into uma bengasekho yephi ngohulumeni besukuma besima ngenyawo kogcina kusiba khona ushintsho. Lathi singabahlali beZimbabwe ngiyacabanga ukuthi kufanele sike sukumeni simeni ngenyawo sishuti enough is enough njoba siyaboshwa makho sipala umbhikisho eZimbabwe asizameni siprotesteni singaphandle emazweni angomakhelwane njengo South Africa sivaleni imgcene engene eZimbabwe siseBotswana sivaleni imgcene engene eZimbabwe laseZambia leMozambique leNamibia sizameni sivale imgcele sinoma singayivala inyanga yonke kungabi khona okusebenzayo sibone ukuthi uhulumeni lo ngeke ehle yini ngoba siyabona ekhaya babo siyabotshwa njalo sizwile lapha uMonica Mzonga esithi kule minority le majority tribe lapha na into ade zama ukuyenza ukuthi yenze lokhwana ukuthiwa divide and rule bezama ukuthi sihlukane singamandebele lamashona iproblem akuona amashona iproblem yizana uPF ubobheka labo dadewethu omanyoni labana bakuzana ungaphika mpela bakhulume into ezinye ngekuziqonda stand abantu amandebela kuzana ayabheda amashona kuzana ayabheda so inkinga yizana abantu bakithi asingahlukani phakathi singamashona oramandebele asibambaneni sikhipheni izana njengoba lizwile noMonica Mthwanga esithi yena esethuka lama bishop amaRoma so singabazalwana singama Christian asivikeleni uBishop wephi nyabonga ngokuhlala sezimba
kanibonani njani siyaphila thina badala ngamamela nyizwa yonke into ekhulunywayo but mina ngikhala walaba abantu abavalelweyo abangatholi bail kahle kahle inkinga yini kuzalunga njani ilizwe lokhe kubotshwana kubulawana so ezinye izinto iZNPF ayenza into eziright hayi akusajabulisi lokho kudala babotshwa laba bantu abaphiwa bail abaphiwa lutho inkinga yini umthetho awukuvumi ungani amanye amazwi angangeneli ezama ukulungisa maybe angazama ukuzisiza ngoba thina lokhu sokuphezu kwamandla asisakwazi abantu babotshwa babulawa kwenzakalani kanti kunzima la eZimbabwe
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318 ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane ukulwisana okukhulu okuqhamuke kwele Libya kubikwa sokuthuli kulandela ukungenela kwebutho leli Libya izakhamizi zesigaba sekaduna kwele Nigeria sezizihlomisile ngemibhobho kulandela ukwehluleka kukahulumende ukuzivikela kubahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans o-Republican National Convention uqale izolo edolobheni le-Charlotte e-North Carolina ekuseni ngokukhetha okusemthethweni umongameli Donald Trump ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Ngeviki edluleyo ibandla lama-Democrats belilowalo umhlangano ofanayo. Kade bekhangelelwe ukukhuluma embuthanweni webusuku izolo. Bekungamasenator ambalwa abalisa uTim Scott, Steve Scalise, Matt Gaetz, lendodana kaTrump uDonald Trump Jr.
sixoxele izizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yeah, iCongress ama Republicans eyaqala kumbe namhlanje angibona ukuthi kuyabe kulentshukuntshu kakhulu njengalokho esikubona kusenzakala kuma Democrats. Singake sazi njalo ngoba ngeze politics ngeza kwazi. Kodwa hayi angithembi ukuthi kuzabe kule kuthakazelelo kumangalisayo njengalokho esikubonileyo. Kodwa labo ngithemba bazaphuma ngobuningi babo bazaba lokutshengisela ukuthi lapho bakhona sibili ngoba bakhona elizweni lonke bagcwele. Kodwa angithemba ukuthi kuzabe kulalokhu intshukuntshu esiyibonileyo ensuku last week. Ya, ngoba umongameli wabo hayi kuningi lapha sephambanise khona, kuningi sibe lapha sephambanise khona labo abanye basamthandi abamvotela kuqala kodwa sazi kuyozala komona.
Asebe cubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lamademocrats bathi bona kukhanya umnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla athiyeneyo afana lelama Republicans lalo. Ubona njani oku isimo sika Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika Biden kuzaba lomehluko na?
Yeah, umnumzana Trump angithembi ukuthi angafika kuba ngalika Biden kodwa lawo bazazama ukuthi bamenze akhanye ngomuntu olozwela, akhanye ngomuntu othanda abantu, bazazama sibile ngazo zonke indlela ukuthi bamenze abe ngumuntu ongenela ezintweni ezabantu ozisisa uhlupho lohlangana labantu makhaza. So kunjalo nje ngithi hayi basazi khona sibile ukuthi kuyazala nkomona, sizake sibone sibile ukuthi kume njani.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika.
Abasafundi esikolo ama office avaliwe ukulumile lo ngulunku izaphela ivirus imenditelayo utaka ngulunku umadlela ufana lami uyaboniswa lingameyisi umuntu omkhulu ivambane laye usemvumbululile kwamba bangikholisi ukuhlabela ngiyakhuleka bela lindalele abomthetho ngiyabathanda bayacela singahlangani emgwaqweni ngokuvingelelana khahlana khahlana lingasondelelani ungasondela uzathathwa ivirus hambekeza xa ufike ekhaya ngezizanda isikhosana bheni iyakulaya awusozuuboni umkhutane ingoma leyi ikhuluma ngesomiso ubaba lomameka abazwanani.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. ukubotshwa kwaMnumzana Prince Dube Kosibanda umgcinisihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabili umbuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.